sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosi hlanu mhla ziku 8/7/2023 nguChris Gande. Endaweni zethu lamhlanje, uhulumende uhlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla. Kambe kukhona ukuzaphuma emhlanganweni lona.
Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe.
Ibandla lesisi lithi amasola indlela akwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho zimpehla zezanu-PF labalomona.
Hamba umbheni ngubani omaziyo eyimemba ye-CCCC kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi.
Kodwa abasola uhlelo lokukhetha abazancintisa bathi benza lokhu ngendlela yokwakha ibandla hathi ukulibhidliza.
Baba Mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho egweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo, thina sibhuci ubulawayo ngenyawo sisenza i-door to door, sisenza umgwazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Umhlangano lo ubumelelwe izisebenzi zikahulumende ngamehlo abomvu ngoba zikhala ngokuthi zifuna ukukhwezelwa iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe alisathengi lutho. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo ukuthi kuyini abakukhangeleleyo emhlanganweni walamuhla.
Uhulumende uthi uzahlangana lezisebenzi. Ngicela ukuqondisa, uhulumende kahlangani lezisebenzi, uhulumende uhlangana labantu babo ababadingayo babafaka ukuthi bamele izisebenzi bakhulume. Uhulumende kube nguye obatshelayo ukuthi thina njengohulumende sizafaka okungaka, labana bese bebuya bezothi thina njengezisebenzi siyayamukela okufakwe nguhulumende. Ngifuna sikukhangele okwakuqala, izisebenzi kazifuni ukungezelelwa iholo ngoba uhulumende iholo akhuluma ngalo yi-RTGS, Real Gross Time Settlement. Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe ngemali esiyisebenzayo ngokwakuqala. Ukuthi uhulumende uzahlangana lezisebenzi ngamanga, uhulumende uzahlangana labantu bakhe bakhuluma bakufunayo bencindezela izisebenzi.
Imali le uhulumende ake wakhuluma kumavika sanda kwedlula esithi uselikhwezele ngayo iholo, siyangena yini kumbe yiyo le elikhuluma ngayo namuhla?
Bavumbuluka besithi bona sebele mali abafuna ukuyinikeza izisebenzi umqamelo kuthiwa yikhushini. Balomqamelo asebefuna ukunikeza izisebenzi ukuthi ziqamele kiyo ukuthi zingabona ukuthi ziyadubeka ngoba umuntu oqamelayo uyalala. Ikhushini liyana ngokuyinto ukuthi abantu balale bavuke bekhohliwe ukuthi kwenzakalani. Uma Mvima ekhuluma wathi kakusoze kuthathe usuku ukuthi imali le ekhulunywa nguhulumende bayifake. Kodwa sikunanzelelayo emalangeni angambalwa uma Mvima uvumbuluke esesithi akulanto esikhulunywe phakathi kukahulumende labantu babo laba ababizayo be-NJNC esesukukhangela thina kathesi yikuthi uhulumende usefuna ukusebenzisa izisebenzi ukukhankasa okuyinto thina esingayifuniyo. Thina njengezisebenzi kasifuni ukusetshenziswa ukukhankasa, sifuna iholo elizasenza senelise ukuphilisa imuli zethu. Kungabe uhulumende lo khona uyabuyela ngemva kwamhla ka-23 kumbe uhulumende lo khona kabuyeli ngemva kwamhla ka-23 kodwa izisebenzi zifuna iholo eliphilisayo. Iholo eliphilisayo izisebenzi sezalifaka, sisebenzisa i-teachers for US dollar. Lapho esahlala khona phansi senza ucwaningo savumelana ukuthi imali engaphilisi isisebenzi sikahulumende encane phecelezi okuthiwa i-basic salary yi-$1,260. Lamuhla nxa sokulomuntu okhulumayo, thina njenge-ATUS sikhangelela ukuthi sithole umuntu okhuluma ngokuthi iholo lezisebenzi seliyi-US dollar. I-US dollar leyo iqalela ku-$1,260. Nxa incane yikho esesingafuna khona ukukhwezela iholo. Nxa isenela liholo esiyabe silikhangela ukuthi lisiqondile. Sifuna ukukubeka mgceke uhulumende okhona lo ka-Emmerson Tambudzo Mnangagwa angafuni ukusebenzisa izisebenzi entweni yakhe yokugqugquzela ukufuna ukukhethwa kutsha.
Hello ke ngumnomzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-ATUS. Umphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena akaphendulanga imibuzo yethu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni. Ibandla lesisi lithi abasola indlela okwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho oluzayo zimpehla zezanu PF labo labalomona. Abakhono nayo laba bathi kuyamangalisa ukuthi inkokheli emqoka efana labomnumzana Welshman Ncube, unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Tendai Biti kunye labanye abaningi-ningi abakhethwayo kodwa kwathi sekusiya phambilini kwathiwa kabakhethwanga. Umsekeli wesikhulumeli sebandlaleli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abanye abasola indlela eyasetshenziswayo abayisibo malunga ebandlaleli. Esipha umzekeliso abantu abanjengomnumzana Samson Mubhemi esikhulumelaye ngomvulo esola ukwenzakala ebandleni. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Mafa.
Mahlabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division, abantu abafuna ukuthi bachithe badilize si. Nango namhlanje ubaba uMbhemi, uSamson ohlala eMagwegwe, edenga ubodyguard kaba kamama uKhuphe ku-MDCT, uthe uKhuphe sechiye MDCT wasala elokhe kuMonzura esebenza into ze security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphanjaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Khamba uMbhemi ngubani omaziyo member yeCCCC kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. UMbhemi uhlala eMagwegwe, yibodyguard kamama uDr. Khuphe. Uthe uKhuphe sechiyane loMonzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura. Simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye sencoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela kanti isizathu yikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu labo abathiwa ngama-influencers. Unguye ozo wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna ukudiliza isisi bezama ukuncedisa izalo ukuthi iwine. Ngalokho thina sithi Hayi bakithi kuliqiniso ukuthi kulezinye indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi inew process le ihamba njani. Sithi mayuya ilale ngenxeba njengoba sizawina. Hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyabithungamelwa ngubakuchamisa. Ayilale ngenxeba singalaleli laba abasidilizayo. Njalo abantu abanjengombhemi libananzelele yibo okuthiwa they've got crocodile tears. Abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka. Ikhala ngapha abathi hayi ufile sinamhla siyamgcibela yibonaba. Yikho kakho kuphathi yethu ye-CCC ubaba uMbeni Samson ungukamonzora yibo abazathenga isikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza. Intsho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iphathi ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisibo. Sasingakhetha yena engasiyo memba yethu inina imhlolo leyo siyabona.
Lathi siyabonga umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi, siphinde sabuza umbhemi ukuthi uyavumelana na lokukhulunywa ngumafa. Ke sizwe ukuthi yena uthini.
Umubaba uMafa esithi ansilo lunga le-CCC kahle ngimqondise lapho baba Mafa. Uma ungazi 2 weeks back, i-2 weeks yini leyo owambonayo wena usizontshela ukuthi wena hayi awusangeni kuresi yama-MPs sungena kusenethi ngakutshayela ihlombe ngakufakela le nomination. Baba Mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuqi bulawayo ngenyawo si senza i-door to door, sisenza umgwazo. Ubukhona yini na baba Mafa kumgwazweni lo kade siuyenza? Uma usithi ngililunga le-CCC baba Mafa, uyakhumbula yini ukuthi i-CCC ifonywa sibe sesikhona ku-CCC njengoba usithi ukuthi umama uMakhube wakho waba ku-MDCT lawe waku-Alliance. Mina lami ngangu-MDCT, wena baba Mafa ku-Alliance. Yadilika ke-Alliance, thina sasuka lathi ku-MDCT. Sazobumba i-CCC ndawonye, yikho sasibuya lamalo kuze lembone ukuthi abantu bengavoteli izana uPF kuma-by elections. Ama-by elections engangiwakhankasela baba Mafa mbhoda ngomhlaba, umgwazo engangiwuyenza baba Mafa mbhoda ngomhlaba i-2 weeks yini ngu-CCC ngu-MDCT. So ngumonzora. So baba Mafa, asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandleni lethu le-CCC ekumele ubabusha Mr. Ekuzisisa yikuthi kayehle phansi lokho kutsho ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutsho yena ekutsho yena ngendlela ongakutsho ngayo ukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sibhica abanye ngodaka sizigezisa thina kayisikho labantu abakhangeleyo baza kuthatha baba Mafa ukuthi gawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphathi ukuthi kube kuhle baba Mafa asikuthatheni ngoku ukuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgceki ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba Mafa ndawo zonke ilizwe lonke hatshi emagwegwe kuphela. Ngile mzekeliso labantu ababelandwa baba Mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishela le-PR. Uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable uNomvula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena u-Ostalosis uspokesperson wethu sakuvuma lokhu wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematobo kuma-by election wasebenza ePlumtree kuma-by election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemota yakhe besizocela le ndawo yakhe okuthiwa yilodge yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi wephathi laye ekuyenza ngenhliziyo enhle ukuthi siye phambili sikhiphe izanu PF baba Mafa into embi kithi izanu PF labantu abaqamba amanga.
Lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi ilunga lebandla le CCC ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkonzo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezinlive.com lilodaba lokuthi isikliwe ebesihlome ngombhobho ebesihlome ngenqamu sigwaze sathathela imali edlula inkulungwane zamadola eziyinkulungwane ezilithumi lane US $14,000 isisebenzi senkampani yeHamara kobulawayo ngolwesithathu. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likaZulu sezisole ukuchaywa ngabantu abangaziwayo okwenziwe igqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana uBay Shaba ngolwesithathu ebusuku. Leli phephandaba lithi uShaba wabizwa ngumuntu owathi ufuna uncedo lokumela kodwa uthe efika lapho obekumele bahlangane khona wasehlaselwa ngamadoda amane amchaya amchiya eqalekile. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
njani emsakazweni hayi ukhuluma umdala uNcube Samusa. Mthandi kuphendula umama lo wenkaya uthi usobhukise gijima labantu abakhampenayo. Hayi engethuki indlala mama, indlala isintwazi mangukuqonda usobhuku bakatesi lawo sebekhaya lidlelo umulambili yagijima akazoba seyadike kwenze njani ngoba azukhaya lokho esiswini kuphela ngoba ungathi uthi usobhuka lo usobhuka gijima ngokwentshe nguvele. Hayi kula kunye kokwenza mama ungethuki indlala.
Hayi mina ngubuhlungu gawula. Hayi mangikhumbula ugawula ukuthi ngahlala ezintabeni. Angazi ukuthi umntwana umuntu wazale kanjani, angazi ukuthi umuntu onjani. Ya ugawula isilima ene ulomona. Yazi ngifisa ukungithola ama phone number ke ngimtshele 99 ngoba mangikhuluma la ku Studio 7 kufana lokuthi ngikankhulumi. Yazi ugawula ngifuna ama phone number ke ngimtshele 99 ukuthi uza fehlupheka.
Salibonani, salibonani we Studio 7 umancube welulwane. Sesidubekile bakithi ngempisi sisiqedele imbuzi sicela silukuncediswa ukuthi singancediswa njani. Impisi sisiqedele imbuzi asilakwazi ukuthi siyenzeni. Lezivayeni yangena langaphi evele akusela lapho engabhodi khona. Lezivayeni konke siyacela sibili siyacela ukuthi ningasihambisela umpikelo uye phezulu. Siyabonga
Studio 7 litshona njani badala thina siyatshona kuphela ukulibongela kakhulu umsebenzi nomuhle elisinikezana isikhathi zonke futhi uNkulunkulu engayelobusisa liqhube kahle umsebenzi wenu ngibona phakathi. Into ekhona ngathanda ukukhuluma kakhulu sikhuthaza abantu kakhulu kumbe ukubonisa abantu kakhulu abe-MRP abantu bemthakazi please. Into esiyilwela thina lapha eZimbabwe ukuthi sikhiphe umbuso wezanu oyiwo kakhulu ohlukumeze ilizwe lethu ezakho esigabeni esiyiso namhlanje. Waliyabona ukuthi namhlanje imali yeZimbabwe iminjani ifila kulalo nakulala kodwa abantu be-RP into abaphambanisa ngayo ukuthi basuka bachothwa ze-CCC ingane i-CCC iye sibulela ilizwe bona bazayenza okuhle okungcono. Hayi into esilala laphana ama-parties wonke ayeZimbabwe silala ukuthi sikhiphe izanu sivuse ilizwe lethu njalo i-MRP kanti bangene ku-president so ngangezinye indlela ngabantu abafuna ukuvusa ilizwe lakithi ngaba bahlangana labantu be-CCC. Obviously u-president abavotele i-CCC ngoba yibo abafuna ukuthi sikhiphe izanu kuthi sinxase sifike isikhathi sisebenzisa okomthwakazi lowo kumbe owethu ma kuzakwaniseka lokhu i-CCC siwinile kusebenzeke kumbe kuzaphela kunjalo kubonakala ukuthi umthwakazi uya ngaphi. Manje okwakathesi ningadonsa kuchothozana ngapha kufuna ukudilizana i-CCC ngapha sifuna ukhiphe izanu izaphuma njani izanu lizwe lokhu lisipha lisiphambi abantu abethu behlupheka. Asizameni ukuthi sisebenzeni sonkeni sibambane sikhiphe izanu kuphela ka-once sizabona lokho kokuchothozana lokohlukana kwehlukana. sibone kuhle kunjani. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma uSthwanda kule kuzwana.
Salibona sesakithi samandibele sakumthokazi. Cela sesakithi simeleni iqiniso. Abantu bakithi bayakhala, bayahlupheka. Ngithi phambili ngomthokazi, viva ngesesakithi. Yithi kuphela sesakithi, lizwe lamandibele singakathola inkululeko kule Africa. Sisukumeni sizimele, sifuneni inkululeko. Cela singayasathiswa umuntu, asimeleni iqiniso uNkulunkulu phela. Becela ngozehlisayo undodana ivani kunzencane kumetholojo phazi komlevu isikuthi phambili ngomthakazi cela sixolelaneni lapho okulendlala khona asihambiseni ukudla sizwelaneni sibelothando
basakazi basakazi linjaso phela na engikhulumayo incibane lapha elibhansi kabeni manda ya indaba enizokhetho la kakhulu bengicelisa ukuthi kube ibandla lethu lenanzelele triple c la bona ngathi i-system esetshenziswayo le ma-primary election ukuthi kunama-primary usetshenziswa i-process le ebikhona i-nomination bathi vetting bethi caucus verification izitage zonke lezo bese kuthiwa finali kuzophuma impumela yokuthi ubani onqobileyo bona ngathi kokuzositshayisa kakhulu ukube iparty ingatshintshi i-system yokhetho bona kuthi uma-primary election abenze ama-primary straight abenze ama-primary straight kakhulu ngoba ma kungenjalo vele sesizolimali kuzodiliza ibandla lokho ngoba manje abanye abantu kakhulu ingozi ngibonise bekusiba nobutsoni i-committee emele iparty ibifaka abangani bayo ezigabeni thola ukuthi kuma-councillors kakhulu kungena umuntu ongelabantu abaningi kungena umuntu labantu abalutshwane or labantu abaningi asale ngaphandle automatically khona lapho okungene khona umuntu olabantu abalutshwane iparty vele isidliwe i-ZANU-PF khona lapho so isicelo yokuthi kube kunenhlolo ezikulandelelayo konke lokhu cause upresident mhlawumbe yena akakwazi ukwenzeka izinto ezo kodwa ke kuyingozi enkulu khona lokhu
Studio 7 ngitshola njani basakazi abahlinakanelo labahle hhayi okungeneke kulamalanga ku-studio 7 avulayo kuthi ama-audio asazi ukuthi kuvula ngizwe ubuhlungu kakhulu ngithinte indaba yabafundi laba abawoshwayo ngoshelo job isikhala hhayi kubuhlungu bantu okwenzakala ezweni lakithi sekuyabheka lapho kwasemzansi nakwi-anc sitshayele ubhoti sitshayele ubhulo sebefuna ukuthi bevotele ngathi ngoba i-anc base siyakhankasa ngathi lapha nje into ebugceki futhi uyayekhaya khona kale lakungatshelwa ukuthi tamsoro uyabuya wakho kanti sizaphephelapha ishure hhayi okwethu kuzima kodwa laba abaxoli laba abanye abakhona asegoli bayobatshela ngendaba zepolitiki ukuthi asabeso rejist ukuvota siguqulele izinto abafuni ukuzwa barelaxile hhayi sizohlupheka shure ake lifunde phela abantukabili inkomo labo ingeke zize kukhuluma ku-studio 7 ngagcina nini hhayi hhayi asithwele nzima mafuthi asihambeni sona
Studio 7 ngicela makushakala like lingiphendule ma kuthiwa ihulumende yakhithi sithi khona imali isikhuphukile silamandla akaqale ementeni imali zabantu ezadliwa inflation ukuze sibone ukuthi idola leli lizaba namandla ngoba ngaphandle kokuthi a replace imali zethu azireflekshayo yena emabhenki ange silithembe ukuthi idola leli zafa laba right so yena mayeleqiniso lokuthi imali si-strong kabise imali zabantu zonke zaflashwayo yikho singathemba khona ukuthi idola liyasebenza
Studio 7 njalo nabalaleli bakhukhuliswa uSkina sikamnalazi hayi siyazizwa lezi ndaba zalo ezano lo wathola amamali ne-corruption izano vela kungekumangaza ngoba kukho konke okwenzayo vele kuyi-corruption yonke into eyenzayo vele yenza i-corruption labantu bakhona bayonke bayenza i-corruption simangaze ugawule obuzwa imibuzo emuhle obuzwa umlalazi imibuza ngezihlobo zakhe ma ngabe ngowasetholoji kodwa ngemaswabi ngendlela oyephumendela ngakhona izano yakhe dalisa ngemphefumulo yabafowabo ngenxa yemali hayi gawule ehluleka mhlobo ehluleka sibili hayi okuthi kuya kuyiphi-itholojo mina suke ngingasazi olesibili uzalo itholojo khona abastrat amboni dalisa ngemphefumulo yabafoweni so kwamanje noma ungayona linyama endlobo khuma esitrata sangona uma ngathi uyasikhangela ukhangadle ukuthi uhambe ukuphi usiye itholojo angikwazi hayi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318
emhlanganweni osanda ukuqhutshwa lapho ugatsha lwezomvikela kumanyano we-United Nations olwabikelwa ngesimo esise-Republic of Congo. Isiphathamandla salo manyano esibona ngezwekazi le-Afrika, unkosazana Martha Probi, waxwayisa ukuthi LDRC alivikelekanga ukunyanga ezedluleyo kuphela. Amaqembu ahlome ngezikhali abulala amakhulu lamakhulu abantu. Unkosazana Probi uthi iqula le-United Nations lilondoloza ukuthula. Elemonusco liyaqhubeka lisenza okusemandleni alo ukuthi ligcwalise umsebenzi walo wokuvikela umphakathi. I-Monusco ilokhe ise-DRC kusukela ngomnyaka ka-1999 njalo kwengezelelwa umnyaka owodwa kusukela ngoMpalakazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa kunyanga ezimbalwa ezisanda ukwedlula, uhulumende we-DRC uthe sokufanele i-Monusco isuke elizweni ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Isiphathamandla seMelika umanyano we-United Nations, umnumzana Robert Wood, wethule umbono wakhe ngalolu daba. I-Monusco akufanelanga ihlale e-DRC kokuphela, kodwa kusobala ukuthi uhulumende we-DRC kalandelanga iziqondiso ezavunyelwa nayo ezokuthi i-Monusco iphume iphele kulelo lizwe ekupheleni kwawo nalo umnyaka ka-2023. Kungaphuma i-Monusco kuzasala kulesikhenxe kwezomvikela esingasoze sigcwaliswe iziphathamandla zikahulumende we-DRC okungaba lomthelela omubi ebantwini abangenelisi ukuzivikela. Umnumzana Wood uqhubeke wathi inani labadinga usizo e-DRC liqhubeka likhuphuka ngenxa yodlakela osolubangele ukuthi abantu abayisigidi beswele indawo zokuhlala njalo kube lokuhlukuluzana ngobulili okugoqela okocansi lokuhlupheka kwabantu. Ukuze sithole isisombululo kulolu daba, izigaba ezivalisa ese-DRC ese-Great Lakes Region kufanele zizimisele ukulungisa ezombusazwe, ukukhulumisana nokugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa nayo. Izigaba lezi ziyayidinga njalo i-Monusco. Umnumzana Wood ugcizelele wathi elemelika lizimisele ukubona ukuthi i-Monusco iyagcwalisa zonke izimiso zayo ezokuvikela abantu nokuncedisa i-DRC guquke kwezombusazwe, kwezemithetho lezomvikela. Ukuze umkhankaso lo uphumelele, ufuna usekelo oluvela kukhanseli lakuhulumende we-DRC. Abantu be-DRC kufanele babe lokuthula, njalo elemelika liyabasekela ukuthi babe lekusasa engcono. Kugqiba umnumzana Wood.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Manai Wazin Zwan Konja janga window mchoba eh konja janga window mchoba Zwan konja janga window mchoba Zwan konja janga window mchoba Manai konja janga window mchoba Zwan 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 patengu lova Uchara skela kutwana mtanya lova Uyazi ngili senteneya Uchigi miyena agala ndabu zonlobola Afasi giri chingi ya chombola Tonki chapu velangi ya bakola Ama yelo aba mnyama jenge Coca-Cola Inga pala nga pa jenga mabire ngola Nkonja njanga window mchova Eh, konja njanga window mchova Zwa, konja njanga window mchova Zwa, konja njanga window mchova Manai, konja njanga window mchova Zwa, 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 mina nso pare Ni plan jenga chomze mbare Ni lenka njenga chonke tare Anzwa gali nje mina njenga chugele sawe Ongi melele mausufaya Mafuna manamba mizo kaya Ogo bafazi li demon sokfunu makaya
Uma 9 esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Hayi, isikhathi njengoba ngisitsho asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana nje ngeviki ezayo ngomvulo. kodwa zikhona ezinye indaba msuku zonke kusihlwa ngo 7:30. Olifisela impela sonto elithukela, igama lami ngo Chris Gande.